Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingaya livuga njani kisobo. Ola mugela u Studio 7 ole sivili. Mshagate 18 Nsolanja 2018. Mopraxide Jeremiah. Penda weni zetu lamshanje.
Ndebe sitangele kutu nge Valentine lati zitole. Ukuthi siphile kodwa kwalonyaka kuyasimangalisa ukhanya vele ama-customer asiwabona singazi nje bazavuya nge-last minute but kodwa kwakusathembisi ngoba eminyakeni kunje lami yawengathi nginxosene nama-customer amabili amathathu asebuyile athi afuna ulutho kodwa kwalonyaka angingatholi ngitholelwa yona eyodwa
abantu emhlabeni iphoste wonke jikelele sebeqalile ukulungiselela kunanza ilanga lezithandani ele-Valentine's Day kusasa kunjalo la seZimbabwe amalungiselelo aseqalile lo kanje ilizwe ligalula kwezomnotho
iyothi eningi enyangkhona abalala zithupha andibengela zithupha abanye ma especially sinenzelo ukuthi abanye abantwana balobuntandani thizeni abanye ba one parent so ukuthi bethole ilungelo lamabhethe nalana abanye kabala
abecholocho kuwadi 18 bakhala ngokuthi abasakhulayo babhekane lobunzima ekubhaliseleni ukuvota kulumango abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eyemthwakazi 1893 Human Rights Restoration Movement batshengisela esikoleni someli wezimbabwe kwelebhilithane zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo umhlaba phose wonke jikelele usuqalile ukulungiselela kunanza ilanga lezithandani ele-Valentine's Day kusasa njalo leZimbabwe layo isiqalile amalungiselelo loba nje ilizwe ligalula kwezomnotho. Ungathengela yini isithandwa sakho amaluba endlini uma ngoyi elele eziwa? Wana Sesiya Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umnotho welizwe uma ngobongobo iningi labantu abalamsebenzi ongabapha imali ngesikhathi ukuthi abayitholayo kuba nzima ukuba bayithole emabhanga osekubangele ukudambisa amalungiselelo elanga le-Valentine's Day. Umnini wevinkili elithengisa imithi lokuchiyeneyo unkosikazi Lorraine Hadebe uthi waqala ukulungiselela leli langa ngozibandlela ethi abantu bayathenga kodwa akufanani leminyaka edluleyo ethi bakhangelele ukuba lebhizimusi.
Hayi thina sesilungiselele sibili since from ekupheleni kwaJanuwari sale safaka ama-display ethu sase safaka ama-gift ethu eshopu konke kuredi. Abantu bayathenga kodwa akufanani ngeminyaka edluleyo kodwa hayi bayathenga sibili. Sikhangele ukuthi namhla sizaba busy kakhulu njengoba amalanga sesafika. Siyavuma konke, iko-cash, swipe, cash, any form of payment.
Evumelana lo Mahadebe, umnumzana Love Momoyo, othengisa amaluba, uthi ibhizimusi liphansi kakhulu, njalo lonyaka kuzaba nzima, ngoba ngalesi sikhathi eminyakeni edluleyo, uyabe eselabathengi ababhukise amaluba amakhulu.
Ibhizinisi yamaluba i-right yona kodwa kwala zisuku angikwazi umbela kungenxa yokuthi i-economy ehluphayo abantu ukuthi abalazimali imali zingatholakali emabhenki so siyabe sikhangele ukuthi nge-Valentine lati sithole ukuthi siphile kodwa kwalonyaka kuyasimangalisa kukhanya vele ama-customer asiwabona singazi nje bazavuya nge-last minute but kodwa kwakusathembisi ngoba eminyakeni kunje lami yawengathi nginxosene nama-customer amabili amathathu asebuyile athi afuna ulutho kodwa kwalonyaka angingatholi ngitsholelwa yona eyodwa.
Umnumzana Thembani Maphosa uthi yena umuntu wakhe umthanda malanga wonke kodwa kulabo abavame ukulithakazelela leli langa basenkingeni ngoba ilizwe alilamali ngitsho lamabhanga awaphi umuntu imali ngakho imali yezipho ayikho lonyaka.
Hayi mina ngikholelwa kikho, ngikholelwa ukuthini umuntu wakho mamthanda uzamthengisa nsuku zonke kungamele ilanga elilodwa elibekela ngabanye abantu lapho. Hayi kulaba abakholelwa kikho kuzaba affecta ngoba imali ayikho emabhenki siyake sibabone bethengelana amaluba lani lani abasoze bathola leyo mali ukuthi bayathengelana ngoba umkhono wami awusoze bavume.
Unkosazana Lulu Brenda Harris uthi ilanga le Valentine liqhakathekile ngoba livuselela uthando kodwa ukuma manzonzo kwezomnotho kuzaphazamisa abantu abanengi abavame ukulithakazelela leli langa.
Ilanga le Valentine's lihle sibili nxa izinto zibambeka imali khona emabhanga manje khathesa akunzima mzukulwane angeke sikwanise sibili ukuthi sithandane sithenge amaluba nasingela mali siyadlala endlini sedla amaluba hhayi akwenzi sibili lokhu.
Ilanga le Valentine lithakazelelwa ngoNhlolanja ngelanga lesitshumilane njalo laqala emazweni aphetsheya kolwandle osokungumkhuba osulandelwa ngamazwe amaningi. Wobulawayo amavinkili ambalwa lendawo zokudlela sezilungiselele lelilanga ubonakala ngombala obomvu abathi kutshengisa uthando. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ihlandla eliqhelisiweyo lokubhalisela uvota ele-PVR Mopup Exercise ligqitshwe ngolesine weviki edluleyo mhlaka 8 Nhlolanja 2018. So kulabaningi akade sebenelise ukuthola ithuba lokubhalisela ukuvota ikakhulu abesifazane labasakhulayo ezigabeni zeMandebeleni. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lonobhala obona ngentuthuko ku-Ward 18 eCholocho enyakatho eMandebeleni uNkosazana Soneni Ngwenya. Umangwenya uchasisa kabanzi ngenhlupho lezikhubeko ababhekane lazo ekubhaliseleni ukuvota phansi kwemikhankaso ehlukeneyo eqhutshwe kulomango.
Njengo-Ward 18 ama-challenges esihlangana lawo kakhulu ku-youth. I-youth eningi enye yangikhona abalalazithupha and bengelazithupha abanye ma especially sinenzele ukuthi abanye abantwana balobuntandani thizeni abanye ba one parent so ukuthi bethole ilungele lamabhethe nalana abanye kabala and mabe siya mbene i-registry abanye bagcina bethi hayi kuyalungiswa ngohlobo olungayo olunye abanye gadani ledorobheni abadala bagcina beswele ukuya emadorobheni kwambi kuyalungisa inhlupho zezinjengezene lezi ukushota kwezimali begcine behlala phezu kwama-problems anjalo.
Lawo-ke asebebhalisile ukuthola izithupha belawo ama-birth certificate abasedlulwanga isikhathi na sokuthi babhalisele ukuvota zinkinga bani abadibana lazo?
So abanye kesaba ne-launch sometime back balokhu still bephethe ama-receipt but ama-receipt akhona lokhu engakaphumi ezithi zinge ngazama ukwe-inquire ngamanye ama-receipt kamunyusis so bagcina bengibhalela eyinye i-receipt futhi on top of leyo abalayo and ebhadele eqedile zonke izimali i-receipt yakhona I've got it. So umsiswa khona example ngu-Gloria Sibanda ibhubhude school PBT 5432 but konke ama-fingerprints i-verification i-ID i-birth i-entry number ulayo i-date of birth ulakho lamanye ama-numbers abadinga ngikhona ngale ulakho and le receipt yabhadalwa i-$5. Izinto zonke zona lezi ezihluphayo ngomunye umuntu ofanele ukuthi aluba kuthiwa uyaregister ukuvota but izinto zakhona uziphethe and usizo lwakhona alutholakali. So incwadi zabo sebhuku uthwele everything ulakho but akutholakali. So asikwazi sesike samncedisa e-registry office echolosho but bagcina besinike back futhi in i-receipt. So ngezinto ezihluphayo zona lezo.
Ngaphandle kwama-birth certificate yiziphi ezinye inhlupho elibhekana lazo ku-Ward 18?
Engunanzelela ukuthi ngaphandle kwama-birth koyabe ongelayo but abaningi especially intsha ayikunzima ngoba le mihlangano yenziwa bayabuya bona abahlelo lwangikhona abafundisi. Sikhuthaze nje le badaleni ukuthi abakhuthaze abantwana da so far sibona ngani baphose bangena kathesi kokokugcina i-youth yile problem edinga ukuthi angazi mobilization yakho ukuthi ngabanzi nakangakanani kube kanjani kodwa ke yibesinanzelela ukuthi ngabaye ebadaleni hayi kuyabe kungolobuvila bokusukuma kodwa sesafundiswa and word 18 nanzelethi abaningi sebarejista
kubo mama khona bona isilinganiso sabo ungathi siqongile na sabayenelise ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lolu olwe-PVR
engunanzelelayo omama especially omama baka-word 18 the most barregists lama-villages angu-6 silezikolo ezingu-3 so siziphiwe zonke ukuthi siye lapho imathi ethetshaneni le-chabanda konke lapho hayi mbonani vele ifuli kwakuqala hayi sirejistile bangaba balutshwane njengisithi ukuthi ubuvile but hayi asiselabo abanzima kangakanani
lo-ke bekungunkosazana Sonene Ngwenya unobhala ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko ku-ward 18 etsholotsho
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu esebenzela eNgilandi eyemthwakazi 1893 Human Rights Restoration Movement bamanyane lamabandla ezombusazwe labezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo ekutshengiseleni okwenzelwe esikolweni someli weZimbabwe eBhilithani zithi sokuyisikhathi sokuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ubaphe impendulo yokuthi ngubani owaqondisa umbhuqazi weGukurahundi lapho kwabulawa abantu beMandebeleni lenkabazwe umsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvanda usethulela lolu daba
unobhala jikelele obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganiselile eyemthwakazi 1893 umnumzana Thembani Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa waphatheka ekubulaweni kwabalandeli bezaphu libutho le-5th brigade kusiga sombhuqazwe weGukurahundi ngakho bakhala ngokuthi uhulumende wakhe kaphumele egcekeni abatshele ukuthi wakwenzelani
kube liqiniso kwaziwe ukuthi ubani lobani babulawa ngubani babulawela ngaphi balele ngaphi kuthena indaba le ibe semthethwandaba kuthethwe ke labo abalamacala batholakale belamacala labo abangelamacala batholakala bengalamacala kodwa ke leyo court kumele kube yicourt engenisa umhlaba wonke jikelele
Bebehlabela abantu betshengisela bethole imibhalo esolwa umbuso kaMnangagwa besithi ngoba bulali kawuphume. Umnumzana Dube uye phambili esithi inhlanganiso yakhe ifuna abantu bageziswe ngokuphiwa imfanelo zabo zokubulawela izihlobo.
Ngemva ke kokukhuluma iqiniso lokuthethwa kwecala lenje, siyala ukuthi ama-chiefs kumele asetshenziswe edabeni lolu kube yibo asebehlala belungisa lolu daba.
Omunye owahlukunyezwa ngesikhathi seGukurahundi njalo wabulawela abafowabo yena elilunga lezaphu, uNkosazana Rose Mube layo bekhona emele ibandla lakhe.
EZimbabwe Embassy iyimemba yezaphu sihlangene nelomthwakazi 1893 sizolela amalungelo ethu sizolela iGukurahundi genocide ukuthi sabulawa eMatabeleland and Midlands singazi ukuthi sibulawelwane sisathonta izinyembezi negazi ezinhliziyweni zethu sicela upresident okhona asitele amaqiniso sicela ijustice
Enye inhlanganiso ebencedisa abakamthwakazi 1893 ekutshengiseleni lokhu yinhlanganiso emela ilungelo likaZulu ethiwa MaZimbabwe Yes We Can. Umqondisi wayo umnumzana Shabani Sidindi uchasisa ukuthi kungani inhlanganiso yakhe iphatheke kulokhu kutshengisela.
Yes We Can ihambe ku
kwendaba yegukura uhunji igukura uhunji eyabulawa abantu ngukulumende kamgabe lomnangagwa
kwabulawa abasekeli bebandla lezaphu abedlula inkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 ezabelwenza emathebeleni le midlezi ngurhulumende wayengumongameli uRobert Mugabe esebenza laye umnangagwa njengomgabe umnangagwa kukhanya uxolisa sekumehlulile kukanti udabane gugura wonda luyindawo uhlangana lalo nsuku zonke kuloba ngaphi ahamba khona imele Studio 7 eLondon igama lamuyeza Jesus Banda.
Lalele umsakazo we Studio 7 esakaza ise Washington DC. Singakangeni ngale esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Ihloka hulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ubike ukuba inkulumo eziphathelane lokuguqulwa kwendawo ezihlalwa ngabesijuda esigabeni se-West Bank kwele Palestine lele Melika seze kusibanga esiphezulu okuludaba olulandelwe yisigodlo sommeli weMelika ise-White House. Kuthi ke kulabantwana abangabafana ababili abafileyo ngemva kokudutshukelwa libhomba abakade belidlalisa bengazi ukuthi libhomba. Kwalimala abantwana abangamantombazana ababili kakubi ngasemaphandleni ngenyakatho yeSomalia namhlanje emadabu kakusa. Ingcwethi wezempilakahle zithi ukudla yikho okuyisiqokoqela kwezokwenqabela ukuhlaselwa yizifo ezingathelelwanayo okubalisa imvukuzane, i-high blood pressure, esechukela, i-diabetes, lezinye eziningi-ningi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuba abuyele ekudleni ukudla okwakudliwa ngabokhokho endulo, khona osekwabonakala ukuba kusiza kakhulu ekuthini umuntu azivikele ekuhlaselweni yilezi zifo. Abezempilakahle bathi ukudla kwendulo sokukhanyelelwa phansi kuthiwa ngokwabayanga, okwenza iningi liphile ngokudla kwalezi nsuku okuningi wakho kungokucholeke kakhulu njalo kuphela ngendlela engalungelanga umzimba. Omunye walezi ngcweti ngudokotela John Mangwiro, yena ogxile kakhulu kwezokusebenzelana labalesifo sechukela elizweni ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association ZDA. UDr Mangwiro uthi inhlolisiso eyenziwayo iyakuveza ukuba ukudla kwendulo kuphathisa ekuvikeleni limikhuhlane lanxa uzulu esengowathatheka ngokudla kwalezi nsuku echiya kwakuvele kudliwa ngokhokho kubavikela kumikhuhlane njalo bekhula baze bakhokhobe osekuyimvela kanci kulezi nsuku.
Vakhulu vakale vaidya sadzarauma museni rireziyo riremunga riremafumbi azizwiri.
Okhokho wabesidla isithwala samabele inyawuthi lophoko. Angithi liyazi ukuba isithwala samabele sinikezwa abasanda kubeletha. Kungani babenikezwa isithwala samabele? Amabele ale iron eningi. Yini abesifazana elilokho lisiya esikhathini lani izalukazi? Yazini ukuthi amabele ale calcium eningi ukwedlula etholakala emunjini. Kungakho lingabi lamahloni ukudla isithwala samabele lempuphu yamabele uphoko loba inyawuthi.
Ugogo Priscilla Mzenda ohlala edolobheni leChivu useleminyaka engamachumi ayisithupha lanye yokuzalwa engelaso lesi sifo sechukela njengabanye abalingana laye. Unkosikazi Mzenda uvumelana lokuchiwo zingcwethi njalo usola ukudla kwalezi nsuku.
Sesisidla ukudla njengobana tosa umntwana ngimpha amazephi sugar and vinegar into ezazingekho kudala. Kanti ke kudala kwakudliwa uphoko, kwakudliwa amabele, inyawuthi, kwathiwa umumbu kakhulu wawungowengulube, ungowenkomo. Thina sesihlala sesiyisithwala, nesithwala sesidla esiningi, sidla isithwala esiningi ntambama, ulale sungani sububula ubula mni kakhulu sibili ngadla isithwala esiningi, ngizwa ngiginqa kakhulu lerayisi. Rice kakhulu endlini yami sengaze baze bekwazi ukuthi ugogo rice kayifuni.
Iningi labakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kungena umhlangano labe ZDA kona echivu wakufundisa uzulu phezu kwesifo sechukela okubalisa ugogo Anasimbi batshengise ukumangala lapho betshelwa ngezokuqakatheka kokudla kwesintu.
Ngibe ngakwazi ngiyaqala sasi sidla woku esithiwa kodwa idowi siyadla lapho nalaphayana.
Umnumzana Henry Mzenzi Mketiwa oleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu ngomunye wabathi ubengelalo ulwazi kwezokudla njengalokho sekuchiwo zingcwethi.
Ukudla lokho esikudlayo yiko okuthwela imikhuhlane eminingi. Ngoba ukukhuluma ngalokho esikunathayo wazobamba impuphu ezidla izitshwala ezisidla kakhesi sesasuka thina ekudleni okwakuvele kudliwa ngabadala impuphu yenyawuthi, impuphu yamabele, impuphu yophoko. Yiko ukudla okusilungeleyo akulathuki. Kodwa nxa sisithiya nanzelalanga siyabona ukuthi athole ukuthi ukudla esikudlayo lamhla konke kuthwela ithukela, konke ithukela kuthela. Mina ukuphila kwami konke bengithakazelele ukunatha amali okuza ama-fruit juice lawa ngoba sebhale 100% isithi lapha kulathukela. So kathesi sengikwazi ukuthi kulethukela futhi mina kusukela lamhla sengiyaphila impilo ehlukeneke le impilo akade ngiyiphilizona ngoba semvundile. Hayi, sibuyelele nini empilweni yakudala.
Kunhlolisiso eyenziwe ngabe World Health Organization WHO ngomnyaka ka-2014 kwavela ukuba abantu abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanye ekhulwini eZimbabwe sabalahlekelwa yimiphefumulo kubangelwa yimikhuhlane engathelelanwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abantu abaningi bathi uNkosazana Thokozane Khuphe, omunye wabasekele bakamongameli webandla le-MDCT, uthule kakhulu ngesikhathi uMnumzana Nelson Chamisa lo Mnumzana Elias Mutsuri, abanye njalo abangabasekele bakaTsvangirai, belwisana ngokubamba isikhundla sikaMnumzana Morgan Tsvangirai olaliswe esibhedlela kwele-South Africa ngenxa yomkhuhlane wemvukuzane. Ake sizwe abanye abakhulume lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokukhulumisana enkundleni ye-Facebook kukhasi le-VOA Indebele. Umnumzana Mathula Lusinga, omunye wabasungula ibandla le-MDC, nguye umqali wesiziva.
Into eyenzakalayo sekubonakala ingane abantu sebemogalizan ama-factions athiyeneyo within i-MDC. Into ezanika futhi bandla le-ZANU-PF isikhathi sokuthi ithathe umbuso inika i-FCC ukuthi i-opposition kayipho.
Uyakwazi ukuthi waqalisa ku-MDC sisanda ukusungulwa kwamfana, so uyakwazi okuningi okwenzakala ku-MDC. Okwenza ukuthi konke lokhu kwenzakale kuyini?
Well, awusoze uyirule out nayo yona leyo-tribalism ekhona. Kodwa ke okuthalayo ukuthi umnumzana owahlulekayo ubaba uTsvangirai. Ubaba uTsvangirai ekuqaleni ngesikhathi osibanda bexhuma ku-MDC, ama-reasons wona lawo okhuphe abaqhala ngawo namhlanje yiwo ama-resize esikaleni. Okuthi ngabe kwasetshenzwa ndawonye ngesikhathi lesiyana kusenzakala le ndaba, ngabe yonke into le kayikho? Ngabe uTsvangirai wakubona ukuthi akwenzayo akukho kahle? Kodwa-ke manje sekusemaphetheleni, inhlungu seziziningi, kunzima ukuthi kubuyele emuva ngoba vele ukulwa within i-MDC yinto eyayihlala ikhona kwesinye isikhathi, ibe yinto ebonisa ukuthi iyinto yohlangothi.
Kodwa-ke uMakhuphe yena ngokwakhe akumelanga aphumele egcekeni sibili Mathula, akhulume ethi hheyi kunabantu mina ngakhethwa lapha lina lapho kulifolokohlo ladojwa njengezimi nje.
Kunzima ukhangele ngalokhoni phela kwesinye isikhathi ma abantu befake umjikile okuthi wecele phakathi komjikile wavele wecele phakathi komjikile uzabanje ngoba yena ungu-vice president wale nhlanganiso. So engabonakala esengumuntu osephuma egcekeni kungela direction ephuma kuye umnumzana inkalakati laye esingasakwazi ukuthi uhamba kanjani. Abanye bakhuluma istori ukuthi uthathele ama-prospect ifamily kabili, futhi ukuthi umuntu olenkinga kahle kahle nguye inkalakati.
sesithathe ubaba sekhumani. Mnumzana kunjani?
Ngiyaphila baba kanjani?
Ngiyaphila, ngikhuluma lobani?
Ukhuluma lo Thembani Nkomo kobulawayo. UMakhuthe uhlangana le problem yokuthi ungumama. Ethi engumama khonapho aphinde abe ngumuntu wesindebeleni. Ngezinye zezingxaki ahlangana nazo. Kodwa-ke yena sekumele ukuthi amelele abantu ukuthi bakhethe njengenhlanganiso enkulu ye-MDC. Kumele ukuthi bathole indlela zokukhetha abakhokheli babo. Akula ngenye indlela umkhokheli angazifaka esikhundleni esiphezulu njengaleso. Kuphela kumele ukuthi abantu bathole indlela zokuthi bamfake nxa kuyukuthi bayamfaka. Ngokufanayo labona labo ababili, uMjuri kanye leKhamisa, labo kumele ukuthi bakhethwe ngabantu, hathi lokhu ukuthi kuthiwe bayazifaka.
Ye, ngizokuthola sesiloqinisela Vivante Dlabego.
Ya amakhuphe lapha nayozithulele mina ngibone right kakhulu ngoba vele nge-constitution yena u-right ukuthi abe ngu-president frena kasozabe lokhu lisinto ayaziyo ukuthi yena ngeyakhe vele lapha nje bazama nje ukumbambela kuphela lokhu kukhanya kuzahlupha besofunthi ngabe kuthiwa yena uthiwanjelayo ngowakhe yena nguyolungisisa into lezi ngoba nguye futhi obangela ukuthi kube kulokhu kunje
hawu boni-ke mfokada bengikwazibokile kakhulu mzala ungaphiwangathela kusasa
hayi nami mbongile kulungile ba
okay baba sesilokhumbulani ncobe baba khumbulani kunjani
ngiyaphila futhi unjani
ngiyaphila kakhulu akutho phela ngumakhuphe kumele enzeni bantu ahlale ebambelele khona ngale kumbe abuye kwamanye amabandla
laphana uyazihambelela because ungacabanga isikhathi sesiside umakhuphe elo Tsvangirai njalo engu-vice president but namhlanje Tsvangirai esegula sokusilwa laba abantu ababili yena kasakhangela ukuthi uyini
ubona ngazani kwenziwa kwenu
bona ukwenza kwabo yikuthi nje kuphela laba abantu bakithi abempumalanga balengqondo yokuthi bona bengike bebuswe umuntu wesintwini yi-problem yabo abayikhangeleleyo
kuvela ngaphi kuya ngaphi khonokho njengoba abantu belingana nje
ye bona abantu thina sibathatha nje abantu abalinganayo but vele bona kibo ngoba ungakhangela manje umakhuphe kabamkhangele ukuthi kwini ungakhabithanisa uthi nana uTsvangirai wamtshela ukuthi kabambe kulo mzuli layo uthi kuthi uTsvangirai wathi kabambe yabo kabasamfaki phakathi ngendlela yokuthi bona babona kufanele ukuthi ngabe yiwo ababambayo
so manje umakhuphe enzeni aphumele egcekeni akhulume kumbe ahle ephume etshiyane lakho lokho
ya mna ngakuya ngami ngabe uyatshiyana lakho lokho ngoba laba bantu zimbila zanhlabane njalo bayazanga vele ukuhlala laphana yikuzibambeleleka basoze bemkhangele nje kuyafana lo mphoko nxa sikhayela umphoko kuzamtf laphana waba yisporoli kuze kufike lanamhlanje akucaci ukuthi wayevele esenzani kuzamtf
siyabonga kakhulu othi sithathe omunye umlaleli ungathinela kusasa siloba necingweni lapha ngizothola silo Obed Obed kunjani
kunjani
ngiyaphila Obed ungaphi khona
mpebhotswane kasani
ye ubona njani umakhuphe kaphume yini ku-MDCT kumbe ahlale
mina umbono wami ngokuthi khona khona njengoba nasingamaZimbabwe kunje silisana le ZANPF besisela ukuthi khona ngabe kuba lo muntu oyi-one kulalokho abakwenzayo ukuthi kuyadonselana kuzakhonfuse abantu abaningi kakhulu abafuna ukuvota akube lo muntu oyi-one esizamlokhuza ozasimela nxa kuyukuthi lo baba wethu onguye esimkhangelelayo njengobana egula kube loyi-one ezathembela ukuthi nxa ungenzeka okungenzakala kube loyi-one esizamlokhuza esizamvotela manje kathi singasokudonsana so thina abanye siyabe sesingakwazi ukuthi senze njani sivotele bani
so wena ubona ngazani pho vele kumele kwenziweni ngemzala khona umakhuphe athiye yini
umakhuphe mina ngokubona kwami njengomuntu abaqalisa ibandla bembona ukuthi kungaba ngcono ukuthi umakhuphe enjani simvotele kumbe simfake ebekhona ebenguye umuntu esizanjani esizamvotela ngoba yibo abantu abakuqala laba abanye ababuyayo ababuya izolo laba sizayenza nxa abaningi besithi kwakhona senze khonokho but mina ngombono wami sekungaba ngcono ukuthi sinjani sikhethe yena engajiyi
lapho-ke lizwe izizalwane zezimbabwe zixoxwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umsekeli womkhokheli we-MDCT lingxoxo ibikuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lilo Gibbs Dube kufacebook ekhasini le-VOA Indebele isikhathi kasisavume bakwethu ukuba siqhubekele phambili lokhu sisonke wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela kudabeni lwethu lwalamhlanje abantu emhlabeni iphose wonke jikelele sebeqalile ukulungiselela ukunanza ilanga lezithandani ele-Valentine's Day kusasa ngakunjalo laseZimbabwe amalungiselelo aseqalile lobanje ilizwe ligalula kwezomnotho silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asibeke ithuba elifanayo njalo ngo-7:30 ntambama olivalelisayo umphrathethi Jeremiah.